Lokhu kuveza kahle kamhlophe ukuthi ngobunengi babantu baya bayatshona phakathi kobuyanga lokulala bengadlanga lokuswela ischool fees lakho konke. Ngokuba le mali esidingakala ukuba umuntu aphile ngosuku ngosuku, iyaveza kahle kamhlophe ukuthi sebebalutshwana bazakwazi ukuphila, sekusele bona labana ababusayo abaphezulu. Uwonke wonke usecile phakathi kobuyanga obesabekayo, njalo bazaqhubeka bengaphakathi kwalobu buyanga, bengaphansi kwalobu buyanga kuze kube phakade. Nxa kungazange kwatshintsha ipolitiki, ipolitiki yatshintsha i-economy, i-economy yaba ngendlela engcono kulalokho eyikho khona. Asisakhulumi ngokuthi i-economy idala imisebenzi, le vele kayidali imisebenzi, kayidali mathuba emsebenzi, idala amathuba obuyanga, idala ubuyanga, igcinisa abantu phakathi kobuyanga lendlala. Yikho esikubonayo lokho okukhitshwe yi-Zimstats kuveza kahle kamhlophe ukuthi ilizwe liyadilika kalivuki.
Uhulumende ngakolunye uhlangothi uthi umnotho uya uthuthuka. Ungathini ngalokho?
Uma umnotho ukhula awukudingi uyakubona, uza izimtshina ikhala e-industry, uzabona iminyango ivuleka eyama-industry, uzabona ama-newspaper ebhala esithi sidinga abantu kule ndawo lakuleya ndawo, uzabona ama-classified awe-newspaper ekhula esiba maningi, osomabhizinisi bedinga izisebenzi. Konke lokho kakwenzakali, i-economy ikhula emlonyeni yalaba ababusayo, ikhula ekuthelevishini bekhuluma, ikhula kuradio bekhuluma, kodwa phansi lapho abantu abaphila khona badinga imisebenzi, abadinga ukuthi i-economy ikhule iguqule impilo zabo, kayikhuli i-economy iyadilika. Yilo iqiniso elikhona. Lokho okunye abakujoyo yipolitiki bayakhampena njengoba phela nanku ukuya okhethweni, bafuna ukufika besithi sesikhulise i-economy yabangaka. Ayikhulanga i-economy idilikile, abantu akade besebenza sebephumile emsebenzini, ilizwe linzima namhlanje kulalokho ekade liyikho khona izolo.
Ungasipha umzekeliso Ncube, utsho izinto ezimbili ezintathu ukuthi zikhwele zisuka lapha zaya lapha.
Uzananzelela ukuthi izinto zonke abantu abazidinga usuku ngosuku, usuka ngempupho uyeshukeleni uya kumahlamvu yesitshebo, konke kukhwelile. Ngalinganisa nje, ungakhangela isinkwa sisanda kwedlula i-100 pondi. Khathesi sesikhuluma ngesinkwa esiku-150, kwezinye indawo 160, kusiya ngokuthi uthenga ngaphi. Ithukela selisukela kubo 370 pondi kanjalo. Ungakhangela yona leyo ntengo ngoba usukhangela ubunzima abantu abaphila ngaphansi kwabo. Kuyakutshela ukuthi kakho umuntu phakathi kwabaningi abedlule 90% abaza kwenelisa ukuphila ngalezo zinto. Zisalela abalutshwana ababusayo, abebayo, abaqhubeka besidla bodwa. Ngakho ke lokho kudinga ukuthi kuthathe amanyathela aphangisayo ukuba kuguqulwe lesi simo abantu bengakapheli ngendlala.